daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 Mabasa 2019 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukuthi angene. Abebandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano we-National Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele iguqele owesifazana. Kuthi-ke izabe khamizi zezabelweni zemandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi kumele baxolise ukuze bathethelelwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukubana angene. Labo somabhizimusi labo besithi ngabe uhlelwa kuhlela umbukiso ukuze kube yiviki yonke kuvulelwe uZulu labo besebenza ezabo inkulumo labanye babo baphandle kwelizwe. Ekucingweni sile entatheli zindaba iye Studio 7 esembukisweni owezitf walonyaka uAnastasia Ndlovu. Siyama kumukela kuhlelo, akuchasisele abalaleli ukuthi kwenzakalani khona ngapho ngakobulawayo.
Namhlanje lilanga lokucina lokuvulwa kombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Abantu baze ngobunengi bekugcwele kuphithizela abadala labantwana labo somabhizimusi kuhlanyene. Umbukiso uhambe kahle njalo lababukisileyo batshengisela ukuthokoza. Abanye ngabathi batholile osomabhizimusi abalakho ukuthenga impahla zabo. Abanye njalo ngabathi bathole osomabhizimusi bakwamanye amazwe abazathenga impahla zabo. Ngakho bakhangelele ukuba uhulumende ayenze kube lula ukuba labo bafuna ukuzotshala imali eZimbabwe bengathathi isikhathi ekuhlanganeni lamaphepha wonke okumele bawahlanganise ngesikhathi lapho befuna ukuzokwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Ababuyileyo ukuzobona umbukiso abakhalazi na ukuthi isikhathi sangkhona sokuthi bangene insuku ezimbili zinlutshwane kakhulu?
Osomabhizimusi labo bakhala ngokuthi amalanga amathathu abawaphiweyo malutshwana ngabe ayengezelelwa. Kuthi loZulu laye uthi amalanga amabili abawaphiweyo malutshwana. Ngakho bakhalaza ukuba iZimbabwe International Trade Fair ihleli phansi lohulumende bangezelele amalanga okuvulwa kombukiso.
Abesifazane bona kade bebukisa na njalo bathabe okungakanani ngebhizimusi abalitholileyo?
Abesifazana babonga uhulumende, abaningi abalemisebenzi yezandla bebekhona bebukisa. Babonga njalo uhulumende ngebhanga leli alivulayo i-Women's Bank. Bethi bayathokoza ngemali abayitholayo kuleli bhanga ikhulisa imisebenzi yabo. Kodwa bephinde becele njalo ukuba imali ezaliswayo emalini ababe beyibolekile iyehle phansi. Hatshi ukuthi iqanse kakhulu. Bethi njalo lokufunakalayo ukuze uthole imali kumele uhulumende ananzelele ukuba omama bebevele bephansi kumabhizimusi abenzele kube lula.
Amafekithali lawo avalwayo ekukhulumeni kwabo abamabhizimusi lohulumende bathi azaphenduka na kobulawayo njengoba kwavalwa amafekithali amaningi lama-industry?
zulu ikakhulu onguye ongalamsebenzi nguye okhala ngokuthi uhulumende kasebenze gadalala ekubuseni kuhle lobudlelwano lamanye amazwe ukuze ngesikhathi ebusa kuhle abafuna ukutshala imali bezotshala kuhle imali bekhalaza lokuthi eZimbabwe ezomnotho azicace uhulumende engawomisi isandla kulabo abazofuna ukutshala amabhizimusi umeya wedolobho lakobulawayo uthi ukhangelele ukuba ngabe amankampani ayabuya ezovulwa kobulawayo okubalisa odunlop labomelin labosugar refinery bethi kobulawayo akulalutho olulusuphe ekuqaleni ibhizimusi kodwa uhulumende kabuse kuhle
Ababuzanga pho indaba ukumbe ngithi udaba lwamanzi nganye logets
umeya wedolobho lakobulawayo Solomon Mguni uthi uma behleli phansi ngendlela ubulawayo ahleleke ngayo ubulawayo kaladubo lwamanzi ubulawayo kaladubo lwamagetsi ngoba uvele ubulawayo uyazigayela amandla kagetsi njalo noma kungathi kulodubo lwamanzi ubulawayo kaladubo lwamanzi balemithi eyeneleyo yokuhluza amanzi ukuze wonke umuntu ozofuna ukuqala ibhizinisi kobulawayo athole kulamanzi edolobheni bakhalaza njalo ngokuthi uhulumende basebenze gadalala aqede uhlelo lwemathebelele zambezi water project ngoba ngolunye abakhangelele ukuba ngabe lutholisa ubulawayo amanzi bethi noma izulu lingananga kuhle ubulawayo okwamanje ulamanzi ayeneleyo bakhangelele njalo ukuba bethole amanzi enyamandlovu lapho abadonsa khona besipha uzulu bethu kwamanje udubo lwamanzi abalalo ngakho okhangelele ukufuna ukuzoqala ibhizimusi kobulawayo aze ekhululekile ngoba bona abaladubo lwamanzi njalo abaladubo lwamagetsi
bayalungisa na imigwaqo kanye lokuthanyela uze leli dolobho lihlanzeke
Kuqala kuyona le inyanga iCouncil yedolobho lakobulawayo isiqalile ukulungisa imigwaqo esedolobheni loba nje bebebhekane lodubo lokuthola imali yakwamanye amazwe ukuba bethenge eminye imithi eyokulungisa imigwaqo iCouncil yedolobho lakobulawayo ithi isiqalile uhlelo lokulungisa imigwaqo kuyona le iviki baqalile njalo ku 4th Street wonke ukufaka kutsha ithara ukuthi uRobert Mugabe naye uqalile ukulungiswa lo Jason Moyo wonke uqalile ukulungiswa iCouncil ithi izaqhubekela phambili isebenza ngaleyo mali elayo kodwa bethi ofuna ukuzoqala ibhizinisi kobulawayo ukhululekile
Siyabonga ke Anastasia ngokusiqhathekela obekusenzakala empukisweni oZITF walonyaka onake ogqitshwe lamhlanje kobulawayo. Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 lagu 15460 kHz ku shortwave. Abebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano wamalunga edale labo laphezulu ele-National Council namhlanje baphuma lezibopho ezithile. Esinye salezi zibopho ngesokuthi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele igoqele owesifazana. Umhlangano wanamhlanje ubujongwe kwamukela impumela yenhlanganiso yokwamukela impumelelo yenhlanganiso yezabelo ama-provincial congresses okhetho lwenkokheli yalezo zabelo ngemva komhlangano bahle bethula isaziso sokuthi abadinga ukuncintisa ezikhundleni ezedlula ezimbili ku-congress yaleli bandla enziwa ngenyanga ezayo kuzamele bakhethe ukuncintisa esikhundleni esisodwa kuphela ngoba akula ozavunyelwa ukuncintisa ezikhundleni eziningi
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhoqazwe wegugu rawundi ababalisa owaye ngumongameli Robert Mugabe lo mangameli Emmerson Mnangagwa osembusweni okwamanje kumele baxolise ngodaba lwegugurawundi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo endabeni zemaphandleni.
I-Commission ebona ngokukhumisana umlothe National Peace and Reconciliation Commission namhlanje iqoqe umhlangano oyenzelwe eGwanda lapho uZulu ovele endaweni ezitshiyeneyo zesigabeni sangezansi emaNdebeleni efaka imibono yakhe ngalokho okumele kwenziwe ukuze kuxolelwane. Iningi labantu abadabuka esigabeni sangenyakatho kweMathebeleland ikakhulu eLupane okulapho kwabulawa abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazo wegugawundi, bathi kungakakhulunywa ngokuxolelwana uMgabe kumele aqale avume amacala akhe ukuze athethelelwe. Umnumzana Nyangensimbi Mkhwananzi ozalwa eLupane oseyagele eGwanda uthi uMgabe kumele amiswe phambi komthethwandaba athonisiswe aphinde njalo axolise kuZulu ngalokho akwenzayo.
Ukuthi umgabe ufundile uyakhuluma kavaleka ngamlomo wadala wami ufanele aphendule amacala akhe awavume. So kaxolise umgabe umdala kawamthwale nge-wheelchair sibili ahambe e-high court kobulawayo afika axolise amacala akhe lawo. Nxa sokuyikuthi umbuya kufa engaxolisanga kusefanele umnaka agaxolise ngoba wayenguye wayemkhulu kuleyo ndawo. So kathesi umgabe umnaka ukuthi axolise uzaxolisa njani umnikazi wecala ekhona madoda.
Umnumzana Patton Xaba obona ngamasiko yena odabuka esilobela uthi laba abaphatheka kumbhuqazwe bayaziwa njalo kumele bachaze ukuthi kungani bakwenza lokhu.
Ngaleso sikhathi sombhuqazwe uPrime Minister uRobert Gabriel Mugabe onguye owazi kakhulu ngalolu hlelo njengenhloko yelizwe ukuthi iground engumbhuqazwe igenocide le elo Black Jesus uParents Shiri elo architect mkhulu uEmerson okaMnangagwa lo Sydney Sekeramai behlela lolu daba lokuzabulala abantu bakwaMthwakazi injongo kwakuyini.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla ngomunye wabahlukuluzwayo ngomnyaka 1983 lapho etshaywa kabuhlungu ngensuza.
Thina ama-victim sifuna ongakafi kabuye abhodi ilizwe lonke leli. Ama-thankyou rallies aluntu kwaqondisa okuthi abhodi ilizwe leli bezosixolisa ngobuhlungu idizilebolayo. Ithi thina mina as one of the victims mina Zinti lo gababu yabazositenda besichayela.
Umnumzana Njabulo Ngwenya odabuka emantu hongola uthi wahlukuluzeka kakhulu ngesikhathi segugrawundi lapho ebanjwa ngamandla okuthi abulale umdlwane wakhe ayewuthanda kakhulu ngemva kokuthi ukhonkothe ibutho legugrawundi. Uthi lokhu kumphazamise kakhulu engqondweni yakhe okwadala ukuthi aphazamiseke ezifundweni. Kungakho uthi uhulumende kumele ahlawule wonke nje uZulu emaNdebeleni ngoba wahlukuluzeka ngenye indlela ngaleso sikhathi.
Abantu bemathebhelelendi bonke ngama-victims egugurawundi. So if you are going to compensate abantu bemathebhelelendi, you are going to compensate everyone. Labantwana esibazele last month. Ngoba igugurawundi yahlasela wonke umuntu wemathebhelelendi.
Umfundisi Langton Moyo uthi kuyadingeka ukuthi kuxoliswane kuthi laba abakwenzayo bachaze lokuthi kungani bakwenza.
There must be an apology, a clear apology ayikhona yokucabangela ukuthi ingxenye lapha ubexolisa anti angithongi ukuthi ubani. Kodwa siyashela ukuthi sikuzwe khonoko from the horse's mouth as the motive behind yalokho okwenzakalayo. Because in everything that happens there is a motive. What was the motive?
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha umnumzana Selonare uthi bazaqala ungena emaphandleni ukuze bathole imbono yalabo abahlukuluzwayo ngalokho abafuna kwenziwe.
Ubaba induna uMathema wathi esikhangeleke bathi babanare baba Ncube abantu balindele ukuthi bazolitshela okuphakathi kwabo baloku besatshiseka samthembisa ukuthi sisagijima ukhanya lezinyawo sesilazo ukuthi sigijime hlangane labantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko ukuthi uZulu kumele akhululeke ukuxoxa ngodaba lombhuqazwe engelakwesaba ukuze kudingwe indlela zokuthoba inhliziyo lamanxeba alaba abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyambonga ke u-Albert Ncube ngokusinika izindaba eziphathelane lezemaphandleni. Okwamanje ke othani ngilibeke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke uhlelo lwabesifazane. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Sibongile Latifa Banda. Unobhala jikelele wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. UMabanda usanda ukuphatheka emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission elupane obucubungula udaba lwegugurawundi.
Ababegigelwa abantwana ngabantu ababethwele inzalo, abantu ababedatshulwa izisu ngomama ababezithwele, omama barejwa. Indaba leyi ibuhlungu kakhulu emntwini ongumama. Umama siyazi ukuthi umama ngumuntu olomhlelo, njalo konke lokhu okwenzakalayo umama wakubhabhula emhlani esekhangele intandane ezivulewele abazali, esekhangele abakhe abazukulu ababulawelwe onina bedatshulwa izisu. Izinto ezinjengazona lezo, iqiniso elihle, ubunzima obukhona eZimbabwe buwela ikakhulu emntwini ongumama.
Ungathi uyasuthiseka ngenani labesifazane abaphatheka kule imhlangano?
Angisuthiseki kangako. Hle ngikubone elupani, omunye umama ubekhuluma ngendlela angani into ayilandile wezwa. Kudojwe abantu ongizwe babuya bazokuma ukwenzela ukuthi ubuso bomuntu ongumama bubonakale bukhona. Kanti ke thina kumele kube ngumama onguye owahlukuluzwayo, ngoba ngize ngakhuluma ngathi mina ngiphila lama injuries engawa sustaina ngangincane ngaleso sikhathi, uthaywa abazali bami, but la namhlanje lawo ma injuries asekhulile azaba ngiinto esingenza ngisebenze nzima yonke into engifuna ukuyenza.
Utsho ukuthi abantu abakade besemhlanganweni lowo iningi labo ngabalethiweyo nje eDaluka leSt Luke's, bathi bebengakwazi ukuthi kulo mhlangano nje.
Thina sifike lapho esilele khona kwesihlobo sethu eduzane kwegaradini khona phansi. Ubengakwazi lowo mama ukuthi kulo mhlangano onjalo elupani uzwe ngathi. Sadinga omunye umfowethu isihlobo sethu, mina ngivele dandana, but ngimangele ukuthi i-NPRC ikhulume yathi kulabantu abangu-7 abafonelweyo kumele basale ngemva komhlangano, bacamba lokuthi abanye ngabedandana. Ngivele dandana umama lo baze babe mazi njengoba besithi idumbu chena lale eyinye i-commission azibonakali azazakali, bamaze njani njengoba yona ingkhona iqalisa i-NPRC leyi? Babaze njani labo bantu bedandana? Kumbe bathethe ama-party members awezanu PF ukuthi bahambe bayekhuluma babenzele lokho abakwenzelayo? Ngoba mina ngokwami ngibona ngani sebesebenzisa i-divide and rule.
Ngabe baluphathe njani lolu daba?
Okokuqala, amapholisa labezomthetho singazi kumbe abephisi bangaba khona, but iningi labezomthetho sicela bengabi khona. Okwesibili, i-NPRC
incane kakhulu kule indaba abathiyane layo. Sifuna i-international body ezabuya izekhangelana le ndaba leyi, ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje. Ngoba angiboni unare nxa bengangitshela mina ukuthi khonkhona nxa ngingasuthiseki ngabakwenzayo kumele ngiyeripota phezulu. Ngiyeripota phezulu kumnankagwa onguye, he's an interested part. How then can you tell me to go and report back? Ngiyecomplaina kumdabe onguyo, I mean kumnankagwa.
Leyo ibingxoxo lo Nkosazana Sibongile Latifa Banda, unobhala jikelele kugatsha lwabesifazane ukubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyambonga ke uSithandekile ngokusinika lolo hlelo luphathelane labesifazane. Hlanganelane laye angeviki ezayo ngomgqibelo njalo. Kodwa ke abadala bathi kusinokudedelwana, yena ke usededelako uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Mbuso Fuzwayo, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eyebhejo likaZulu. Sixoxa ngodaba lwegugurawundi. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungasitshela mnumzana ukuthi udaba lwegugurawundi osekuthiwe abantu sebengakhuluma ngalo, kubona ungani kuzaphathisa yini khona?
Okuluhlupho ukuthi angikaboni umahluko okuthi kukhulunywe. Ayisikuthi phela abantu edabe engafuni ukukhuluma ngalo ngeyo ndaba engakhulume ngayo. Abantu kulezinto edabe ezifuna ukuthi zenziwe ngohulumende, and uhulumende kakajaji ngazo izinto lezo. Fine, ukhulume ngokunye kodwa kakakhulume ngakho konke okufunwa ngabantu. Abantu bathi bafuna kuphunyiswe ama-report ekhiyambakhwe, aphunyiswanga. Kulabantu abathathwayo abangaziwayo ukuthi bangathi kabakhulumi, bakhulume ngama-rebellions but abazange bathi ukuthi labo ababathathayo babasangathi, njalo kuyathiwane ngabo. So ngibona ngazathi ukuthi kukhulunywe ngakho kathonga ukuthi kukuthe kudidethwe, and idideti esintwini yukuthi kuphikiswane, kazange thi kuxoxiswane ngakho. So yikumahluko sokuthi simzwisise, and ngemva kwalopho kuthiwa nguemason sizwisise futhi okuphinde kwathiwo yini ngabanye abakhulume bathi i-party position, okubalisa u-deputy minister we-information, okubalisa u-secretary for information in the president's office ongum-energy mdoda. So bonke labo bathe hhayi kwakuyinti, and kangikhola ukuthi singaqalisa ukuxoxisana ngokuthi kwakuyinti then kwakungasiyonke. Kwakukliya ukuthi uhulumende wayebulala abantu, and ngibona ngazathi akutshengisi ukuthi uhulumende uyazisola ngoba ulokhu e-defensive.
Manje kwenziweni ngokubona kwakho ukuze kukhumiswane umlotha?
Kuqakathekile ukuthi abantu ama-victims engavumeli ukuthi laba abantu ababulala abantu bebe yibo ababadikthethela ukuthi kwenziweni, kuze beqhubeke befuqa ngoba one justice. So ngeke savumela umbulali ukuthi enze ngani kuthiwa ithini ihenziwe nguye umuntu owabulalayo anganithi iziphukuphuku zayo.
Asithi thina kugcine kuvunyelwana udaba lokungcwaba kutsha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi soneso, ubona ungani yinto engenzakala na njalo yinto engenzakala lula?
Uhlupho ukuthi akula ama-forensic experts esesiwabonisiwe ukuthi akhona. So ukuthi kuthiwe khonkhona antu bazangcwatshwa kakatha kodwa ungazange kwatshenga ukuthi sinabantu abane-competence yokuyenza leyo nto anje. I don't think ukuthi kuya-addressa i-problem. Ngabe uhulumende uthi hhayi bani sesidivelophe abantu abangaka who are competent to do this thing anto. From there abaziwayo abakuma masgrams zabangcwabo. Kunabanye abaziwa ngohulumente izihlobo zabo ezibadingayo. Laba engabatshontshayo ngizathi ngabo. Engakacaci ngalokho mbona ngazathi sisadlalani. Ngoba kunabantu abafunakalayo abathathayo nalo hulumente. And lokuthi kathesi ucharamba lo mtoti bakhulumela bani. Mina ngikholwa ukuthi bakhulumela u-Emerson ngoba kakamuzwe sithi labo abafana bahumana. Kodwa ngibona yena ethule selokhu wahlangana labantu be-collective. Labo abantu bakhulume ngemva kwabo. And bathi yi-position yephathi. Ombona ngazathi kathesi okusixakayo ukuthi kuyini okungashiyo position yephathi but okuyikho ukuzenza abashiyo izihlobo. Kuzawo lapho konke uhulumeni kusezimisela ukuadressa umbhuqazi yikho kudingakalayo ngoba yonkezi igovernment eyodwa ilokhu ikhipha ama constituent statements then kuziwe.
Lo ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni eyebhethu likaZulu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Hele ulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC eVoice of America.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngiqumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha ngiwenyukiyele umfula ogwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinganje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come standapana come ntombaza come standapana come ntombaza come standapana come ntombazana come standapana.
Kude mani yiniki zela abantu zevantwini asibe mathandeni singavise empini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngibe nguwa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqedla ngiziqhansa bula zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona ukunya kuthanda ikoloko ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Esikhathi sethu yithi esingasavumi ukuthi siqhubekele phambili esenza kwenza-ke manje ukuthi sikhangele okwezinye zezindaba ebezikhokhela umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukubana angene abuke. Abebandla le-MTC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa babe lo mhlangano we-National Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele igoqele owesifazane. Siliqhubeka lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, Praxedis Jeremiah.